mabe transport ukuhambisana la inkhulumende ka lawo maroli but lawo abantu abasincedisana labo abasincedisayo abasihambisela ukudla nxa sihambisa ukudla kwabantu nge-GMB yibo labo esikhulumisana labo kule program ngoba iprogram yentsha ukuthi nangomunye umsebenzi sukhona basincede ukuhamba ukuthwaleni
kukhanya ngazani ikhulumende lezikweleto kumele ibhadale kwalabo abantu abathwala ukudla kambe imali yankhona iyavela ngaphi
ngithi uvele uhulumende ke siyakwazi sonke ukuthi okakathi kulobunzimanyana bemali ezweni kodwa siyakhulumisana labo sibabhadale singaba le mali yikho sikwenzile nxa sikhiphe imali yokuthi ihambe ku-GMB enye khona ngiyokubhadala bona baba esile sikweleti zabo
singathi okwamanje kule 215,000 tons yomumbu ekustock ikanti-ke iZimbabwe ifuna 1.2 million tons ngomnyaka kambe umumbu wona lo uzatholakala yini emazweni
ngithi okunye okwenzakalayo kathesi baba ukuthi sikhuluma nje i-GMB layo uyathenga kanti bayahambisa umumbu abanye balawo ezimzini yabo but ngenxa yokuthi siyabe singela mali yokuthenga sithi nxa release imali ye-GMB babe lokhu bethenga umumbu sibona bani ukutholakala uzatholakala okwenzakalayo ukuthi umumbu omunye ukhona ekubalini but abalimi bawuletha mbijanambijana ku-GMB nxa sisanuza imali sinike nje i-GMB bathenge umumbu kodwa njalo emazweni sivumele akwazi ukuthi uhulumende njengohulumende sivumele ukuthi xa umila usebenzisa umumbu uyazuza ilayisensi kuhulumende ukuthi uyothenga kwamanye amazwe.